Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2018 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-results e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-national command center e-Harare. Khonokho akwenziwa njalo, right? Sathi sikubonile ngo-2018. Ngo-2018 kwenzakala i-same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba e-parliament. Ku-report yayo bayakonfirma ukuthi indlela ohamba ngayo ayisiyo, kufuze kuhambe ngendlela enje, enje, enje. So kathesi esikwenzileyo yukuthi senze esithi yi-mandatory interview eyokuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Hathi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle, hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqhutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama-results angasuka ku-police station ku-ward, kufuze aye e-district, from i-district aye e-province. From i-province, yikho lapho ahamba khona ku-national command center. Kodwa okwenzakalayo lokhu hayi awe-presidential, sina sikhonona ngama-results e-presidential. Ama-parliamentarian yesithi national assembly ahamba ngendlela e-right, but lawo awe-presidential awahambi ngendlela e-right. So ama-results lawo kusoze ukuthi ku-province or ku-district sibe sikwazi ukuthi i-district enje abantu abavotela u-president bangaka, ku-province abantu abavotela u-president bangaka before kungakahambi ku-national command center. So i-election isenziwa, abantu kumele babekwazi ukuthi ovotela uzibani u-president, u-idim nangako abangaka ku-province, abavotele u-chamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka. Lokuthi ukuthi size siyebuzwa sokuseHarare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalempumela okhuluma ngakho, ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama-results angasuka ku-hard atholakale seku-national command center, into engayenzeka yukuthi angafika sengokunye esingakwaziyo, ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama-results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect, siyakwanisa ukuthi sicalculate lathi sihlenze ukuthi lokhu kume so, lokhu kume so. Yikho kuphambanisa ukhetho, in my view, kakulungise khonokho.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sebelingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results okumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
U-section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayephulwayo ngendlela yona leyo kwenziwa ngayo.